Sawubona mfoka Gandile, labalaleli bestudio 7. Inkulumo le eyokuthi unkomo wathengisa, ubaba uJoshua Nkomo wathengisa, ingikhumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela, iyangididanisa ikhanda injongo yento le. Ukuhoza unkomo, ukuhoza olobhewula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi babongisi, angiboni ukuthi busisa ngaphi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo, amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke lonke le sihoza abakhokheli bethu, injongo yakhona yodinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi unkomo wayelwela iZimbabwe, wayengalweli Mathebeleleni okokuqala. Kunjalo-ke osimithi bathi bebona ukuthi sebedlulwe izipra lezapho, kwaba le mizamo-ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika. Bona abahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani, kube iZimbabwe ebambeneyo, abantu behlale bedivide. Ayisikho ukuthi ngomgaba wawu-creator lokhu, siyakwazi ukuthi ngama-westerners a-create divide and rule. So-ke kakuvumanga unkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebedivide, ngoba kwakule sivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabekusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu. Atsho ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana, sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngasho siwabonela amaphutha. So-ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into yokhona nazi ubunzima sibukhangele sonke. Asingathi singehlulwa yibunzima bese beloko sithi abadala basilahlisa, abadala basidengisa. Awusizindawo, awusincede ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyo phambili, akusetshenzwe kuyo phambili. Yikho engakutho kuphela kanti akuloku ndingakukhulu.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa unkomo?
Kanti imbali kababa uJoshua Mqabuko Nkomo, iqhawe lamaqhawe, inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izi-renewer. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana, kulama-debate, kulama-criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda kulalela enye i-space ku-Twitter lapha umzala Tom, hayi ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Yikho-ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa i-fresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizanu, kodwa hayi kwehlule abantu kokuphela. Labo bona ababathi abachothozayo iNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye le 100 years kumbe more, kumbe millennium, kulokho kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula ama-debate, sokubhala amabhuku amaningi ngayo uNkomo. Kwenziwa ama-commemoration, kwenziwa ama-lecture ngoNkomo, hayi kunzima, kuhle-ke lokho. Njengoba ngisho ukuthi bendalele i-space kulo muntu othe let's pick up ama-pieces kaNkomo lapha thiye khona and do something about it. Libale liqakathekileyo lelo, libale liqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela, kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha thiya khona. Thina-ke ezaphini, ezaphini ikosi sithi izaphu is finishing the unfinished business, sicedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo, kayicitshi, iyakhula, iyaphambili. Akula kanje okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo, iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela okuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga uMqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe, besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi. ngoba ukhanya kwakungaba isizwe esihle kakhulu ngabe unkomo wangena ngo-1980. Akula umuntu okuphikisayo lokhu, kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalapha nakwela. Imbono yabatha, imbono yabantu abakhululwa unkomo asebele ndlela yokuthi criticize bem analyze okuthi ukuthi hayi kulungile esizweni, kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kankomo ukuya phambili. Ngiyabonga kanti.